Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 29 kuNhlangula 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla zikahulumende ezilimalele kusehlakalo sebhomba elibulale abantu ababili emhlanganweni weZANU PF ngomgqibelo ziyelatshwa kwele South Africa.
Sebeze bezimisela ukuthi khona bethatha abantwana besikolo ukuthi khona bebancedise kwezombusazwe. Into eyangisayo kakhulu, abantwana besikolo kumele ukuthi bevuke besiye esikolo, ngoba those are our future leaders. Beconcentrate ezintweni zesikolo kuphela, akhona ezepolitics.
UZulu wamukela ngenjabulo isinqomo somthethwandaba esivimba ibandla leZANU PF ukuthi libambe abantwana besikolo ngamandla ukuya emihlanganweni yalo.
Ukuthi abantu bahambe laphana bayetoya batshengisele ukungasuthiseki ngendlela iPick n Pay esebenza ngakhona noma i-operator ngayo. Bona ngathi abantu bavumelekile, kuyavuma njalo la ku-constitution kukhona ukuthi abantu nxa ama-crevices abo engahambi bayavunyelwa ukuthi bayekwenza njengoba bekwenzile.
Ukutshengisela kwamalunga eMthwakazi Republic Party phezu kobandlululo ekuqhatshweni kwezisebenzi kubangela ukuvalwa kwesitolo sePick n Pay koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati lo mphathi ntambo obona ngezendle unkosikazi Opa Muchinguri Kashiri balaliswe esibhedlela kwele South Africa ngemva kokulinyazwa libhomba elidubukela bulala abantu ababili emhlanganweni weZANU PF koBulawayo ngomgqibelo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ababili laba balimala kakhulu, yikho nje bethwalelwe kwele South Africa. Omunye wababili abafele kusehlakalo lesi umnumzana Nelson Dube obengumlindi kaMohati ubekwe izolo eplazini lakhe esigabeni seMashonaland East. Owesibili uStanley Mugunzwa ungcwatshwe ngolwesithathu eHarare. UZulu wamukele ngenjabulo enkulu isinqumo somthethwandaba esivimba ibandla leZANU PF ukuthi libambe abantwana besikolo lababalisi ngamandla ukuya emihlanganweni yalo. Umahluleli weHigh Court unqume njalo izolo ukuthi leli bandla kalimelanga lisebenzise yiloba yiphi impahla yesikolo egoqela amabhasi, izitulo lokunye. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe lenhlanganiso yeVeritas yizo ebezihambise lolu daba enkantolo. Inkulungwane zabafundi zitshona zigcwele emihlanganweni yeZANU PF zitshiyiswa izifundo ikakhulu nxa kulomongameli Emmerson Mnangagwa. Isiphathamandla seMDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Muzobanzi Ncube uthi le yinto esimele iphele, nanku inkundla isikhulumile.
Vumelana layo kakhulu iHigh Court. Yazi lokhu kutshengisa sibili ukuyangisa kwe-ruling party iZANU PF le-desperation yabo Nkomo ukuthi sebeze bezimisela ukuthi khona bethatha abantwana besikolo ukuthi khona bebancedise kwezombusazwe. Into eyangisayo kakhulu, abantwana besikolo kumele ukuthi bevuke besiye esikolo, ngoba those are our future leaders. Beconcentrate ezintweni zesikolo kuphela, akhona ezepolitics. I-government nxa ukuthi ifuna ukuthi imbi incede abantwana abantwana kule technology event kumbeni into ezanceda abantwana something educational yikho ukuthi bengacela abantwana ukuthi bebuye bezobona ukuthi be extend imfundo yabo hayikhona ukuthi abantwana besuswe esikolo besuswe ukuthi khona bezopolitika izinto zokuthi bencede igovernment yezanu PF hayi lihlazo lelo nje kuyayangisa kakhulu lokho kwenziwa izanu PF
ungathi bekuphazamisa kanganani abantwana besikolo ukubanjwa ngamandla ukuya emihlanganweni yezanu PF lebe chiya izifundo
aloko kuyaphambanisa kakhulu yazi kuyasanganisa ingqondo abantwana ngoba abantwana nxa bevuka ekuseni begeza umuntu ecabanga ukuthi khona kumele ebhali exam kumele enza ihomework kumele enze lokhu lalokhu okuphathelene lesikolo kodwa kube sokudivertwa sokuthiwa khona umntwana sesiya kweze politics vele kakuhambelani ngitsho lokho kakuhambelani kuyabulala sicela sabantwana ingqondo lokho Mr Nkomo and vele akumelanga sikuvumele uyabona iZimbabwe ilizwe elaziwa nge-education enhle kakhulu ukuthi sithi sesithatha abantwana sesibangenisa kulezi zombuso wazi ukuthi i-ruling party sifuna ukuthi ibenefite ngokusebenzisa abantwana no kuyayangisa kakhulu lokho
ungakhangela kakhulu abaningi babo ngabantwana beprimary ngabakafiki izinga lokuvota ngitsho labesecondary bakhona abaningi ngabakafiki izinga lokuvota kungani kahle kahle libabamba ngamandla leli bandla ukuthi baye emhlanganweni yalo kungaba kuludaba lokuthi sigoqwa sisasemanzi yini lapha
yikho exactly khona apho sivili enkomo uyabona ukuthi indoctrination le yabantwana esiyibona isenziwa kakhulu khona lemazweni acindezela abanye kakhulu njenge North Korea ukhumbula ukuthi phela igovernment le ezanu PF vele yigovernment eyathatha abantu be North Korea ngale yazwanana labo ya 25th brigade ukuthi ibuye izoterrorize abantu bakithi so umqondo wakho uyakhanya sibili ukuthi ingqondo yakho nezanu PF lokho ihambelana le lombuso wakho na ngale North Korea uindoctrinate abantwana ukuthi ukwenzela ukuthi abantwana bethu bekhula vele besazi yena upresident uMnangagwa lo ukuthi nguye obanika imfundo nguye obanika ukudla nguye obenzela konke konke indoctrination nje kuphela ukuthi abantwana bekhule bephambene asikufuni lokho eZimbabwe thina
abaphathi bezikolo bona abangaba beyamele kubandla lezanu PF ekade bephatheka okuhlazoleli ungathini kubo
nxa kuyikuthi kulama teacher labo avumela izinto ezinje so kumele axotshwe ezikolo asifuni ma teacher thina abadala sibhadala ama school fees ukuthi abantu bethu befunda befunde into ezabanceda kusasa hayi khona izinto ze politics lezi ama teacher asefuna ukuthi athatha abantu bethu beba indoctrinate ngezinto ze politics zabo Mnangagwa no ama teacher kumele enze izinto zokuteachara zokufundisa asikho kufundisa lokho ngitsho nxa kuyiphula ama teacher sibilenza so eZimbabwe avumelana lezanu PF into yena lokuthi abantwana be indoctrinate behambe zeinto ze politics no kumele axotshwe sibili and ngikhuthaza abazali bonke abalabantwana nxa lisiza ukuthi abantwana benu benze into ezinjalo asikhulumelini sibili labo headmaster labo bexotshwe labo
umnumzana Muzobanzi Ncube isiphathamandla se-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe sixoxe laye ese-Virginia khonapha eMelika Kuqhamuke udlakela olubangele ukuvalwa buthumuthumu kwesitolo esikhulu se-Pick n Pay kobulawayo izolo. Udlakela lolo luqhamuke ngesikhathi abantu abake basebenzela isitolo lesi betshengisela bebambene lamalunga emthwakazi Republic Party beswela indlela okuqhatshwa ngayo izisebenzi besithi kuxotshwa abantu besindebeleni kuqhatshwa abesishoneni kuphela. Kasenelisanga ukuzwa ukuthi bakhona na ababotshiweyo. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Abantu kulilungelo labo ukudemonstrator into abayibona ingafanelanga noma into abayibona ingahambisani lezifuno zabo so into esiyabe siyala into yokuthi mhlambe kube le violence i-violence into esiyalayo kodwa ke ukuthi abantu behambe lapha bayetoya batshengisele ukungasuthiseki ngendlela iPick n Pay esebenza ngakhona noma i-operator ngayo mbona ngathi abantu bavumelekile kuyavuma njalo la ku-constitution kukhona ukuthi abantu nxa ama-crevices abo engahambi bayavunyelwa ukuthi bayekwenza njengoba bekwenzile kuzisa ubhlungu kakhulu babonkomo ukuthi abantwana abaningi abakhona laphana abakhona kobulawayo bahlezi abasebenzi. So nxa bekhona behlezi bengasebenzi, abanye baphethe ama degree, abanye baphethe ama diploma behleli khona bangoku kobulawayo. Kuba lusizi ukuthi ubuze ubona kusiyathathwa abantu from kwezinye izigaba bezoletwa laphana. Ngokwenzakala ngaleyo ndlela kuzayekwenza ukuthi abantu bahluthukele izinhliziyo njalo abantu babone ingathi sesiba lalokho esibiza ngesikhiwa sithi tribalism. So kukanti mhlambe noma la leyo tribalism ingekho kodwa nxa kusenzakala ngaleyo ndlela kusuke kudlondlobalise ibala lena elithi tribalism osokusuka sesiba lomkhandlo omkhulu osusuba khona phakathi kwabantu besindebeleni labantu besesishoneni.
Sesiside isikhathi abantu abanenge emathebelelende bekhala ngokuthi imisebenzi emilutshwana ekhona iphiwa abantu abavela phandle kwalesi sigaba. Uhulumende na ukanya engelandaba lakho lokho kumele aluphathe njani lolu daba?
Udaba lolu babunkomo kudala lusiba ngameva enyaweni zabantu abaningi ikakhulu eMatheveland. Abantu behamba beqhula inhliziyo beqhula indlela abaphathwa ngakhona ngokuthi abantu besishoneni bakhanya besiba layena le nto ukuthi nxa besiza bezosebenza ezindaweni zaseMatheveland lokho esikubiza ngesikhiwa sithi service delivery. Babuya bezosinceda abantu beMatheveland kodwa ngokunjalo babe bengafuni ukuthi bakhulume indimi ezidolakala kulezo ndawo. Indimi noma kuya ukuthi noma isikhalanga noma isindebele noma isitonga abafuni ukuthi basikhulume bona bafuna ukuthi babuye bekhulume isishona kuphela bengafuni ukuthi bakhulume lezo ndimi ezikhona. Ukanti nxa ukuthi abantu nxa befuna ukuthi babuye bezosebenza kwezinye indawo abahambe bayekhuluma ulimi olukhunywa kule ndawo kwenza ukuthi ukuthengisela ukuthi bahlonipha indawo leyo abahlelekiyo. Kodwa bona babuya bele nto ukuthi ayisuperiority abafuna ukuthi bazithathe bazifakele bazitshele ukuthi bona ulimi lwabo abasoze balutshintshe bazahlala bekhuluma lona. So nxa bengafuna ukuthi ulimi kufanele ukuthi behambe besebenzela endaweni lapho okukhulunywa lezo ndimi lezo abayenesi bazikhulume. Ngoba i-service delivery ufanele ukuthi nxa usenza uma usenza i-customer service kube yindlela ukuthi uphatha kahle abantu abahleli kule ndawo. Kodwa abantu nxa bengaphathekanga kuhle ngeke kuze kuhambe ngendlela eqondileyo. Nxa uthi uyakhangela abantu indlela abakhalaza ngakhona emabhoda uthole umuntu osebenza ukuthanyela ebhoda kuzahamba kuyedingwa umuntu oza kuyevela eHarare khona ngale umuntu ezothanyela ibhoda esePlant umuntu ezothanyela ibhoda esemathewe. Ubusuzibuza ukuthi nxa ukuthi kuyebe kunjalo umuntu nxa ezathathwa esuka khona ngale kuswelakela yini abantwana lezo zigodi abangasebenza noma abengenza leyo msebenzi. Eminye imisebenzi engadingela qualification yangapi abantwana abanye bahlezi kulezo zigaba noma kusebhinga bahlezi ebhinga laphana bengasebenzi balama degree kodwa besehluleka lokuthi bengavunyelwa ukuthi bayeqhatshwa kodwa kubese sekusiyaqhatshwana ngento leyo ukuthi kuthiwa lo ngumntaka malume lo ngumzukulu.
Khona kahle kahle ukuze kungabi lokukhangelana ngemihlobo eZimbabwe kumele kwenziweni
ukuthi le nto le igwemeke ngendlela ukuthi kungagcinise kusiba lokucwasana ngokobuhlobo. Mina ngowami umbono ngibona ngathi into eqakathekile ngokuthi yena le ngengayitsho ngathi okokuqala uqakathekile ukuthi abantu nxa besiyasebenza endaweni abayasebenza kizo noma ngumuntu wesindebeleni nxa efuna ukuthi asebenze emashonaleni akayekhuluma isishona khona ngalo. Nxa ukuthi umuntu wesishoneni nxa efuna ukuzosebenza endaweni yasemathebeleni akabuye ezokhuluma ulimi olukhulunywa kuleyo ndawo. Kodwa ke nxa ukuthi lokho kusatshengisela ngokwalo ukuthi kulomunye ofuna ukuthi olwakhe ulimi luzwa kale yiko kuzagcina kusenza ukuthi kuvuthe amalanga lomlilo ngoba kuthela sekuhlanganyela izinto eziningi. Kusekuhlanganyela ukuthi into yokuqala abantu abaqhatshwa kuleyo ndawo. Okwesibili sekuhlanganyela ukuthi abantu babuya bezokhuluma indimi abantu abahlala kuleyo ndawo abangazwayo. So lokhela kwenza sobala ukuthi abantu bahluphekelwe izinhliziyo ngenxa yokuthi abaphathekanga kahle ngendlela ezimbili zonke. So ngibona ingathi lokhela yiko kungenza ukuthi izinto zingahambi ngendlela eqondileyo. Njalo okunye kuyafuna ukuthi uhulumende izinto zinalezi singazithatha kancane kodwa ngokuzithatha kancane kodwa njengoba sibona kulokho kuqhubekela phambili kanje abantu bazoba belokhu bekhuluma ngendaba yokuthi i-devolution of power. I-devolution of power yacelwa kudala ukuthi nxa akuvunyelwe kube le-devolution of power but yabhalwa ku-constitution but yangafuna uku-implementwa. So into leyona abantu basayihlongoza ukuthi i-devolution of power akutsho ukuthi nxa kufakwa i-devolution of power sekusitsho ukuthi abantu sebezaxoshwa noma emandebeleni noma sebezaxoshwa emashonaleni kodwa kuyabe kusenzelwa ukuthi kufakwe izinto ngendlela eqondileyo njalo iko kuza kwenza ukuthi abantu bahloniphane ngendlela eyo eqondileyo. So ngibona ngathi aba implement into abayivumayo ukuthi bayivuma ukuthi yenziwe bayibhala phansi ku constitution into ye devolution of power ngibona ngathi yiyo into engenza ukuthi lento le esiyibonayo isenzakala kanje ingaphindi yenzakala njalo ngoba asifuni ukuthi sibone sokugcina sokusuba le violence ngendaba zokuthi abantu baqhatshwa ngendlela eqondileyo.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu sixoxela ekwelebhilithane. Lanxa ibandla leZANU-PF liqhubeka lithembisa uZulu ukhetho olukhululekileyo, abamabandla aphikisayo ikakhulu abomanyano we-MDC Alliance bathi bayasola. Lokhu kuphume njalo sobala kunkulumo-mpikiswano ebekhona phakathi kukamnumzana Paul Mangwana owebandla leZANU-PF lomnumzana Douglas Monzora owe-MDC Alliance eJohannesburg izolo. Kubika uBenedict Ndlapho.
Ekhuluma embuthanweni wengxoxo-mpikiswano yezokhetho phakathi kwe-MDC Alliance leZANU-PF, umnumzana Paul Mangwana uthe ibandla leZANU-PF sokulibandla elahlukileyo kula kudala ngoba seliphansi kobukhokhelo obutsha lomongameli omutsha.
ZANU-PF under its new leader.
Ibandla leZANU-PF lizimisele ngaphansi komkhwekheli walo omutsha ukuqeda udlakela lwezombusazwe. Okwenzakale ngeviki eliphelileyo bekungagcina kuphetha ngokuchitheka kwegazi. Siphose salahlekelwa zinkokheli zethu zonke ekudubukeni kwaleli yabhomba, kodwa indlela umongameli wethu aphathe ngalo lesi sehlakalo lami bengingeke ngikwenze.
Umnumzana Mangwana uthe loba kwathatha isikhathi eside ukukhipha umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Iqiniso ukuthi ibandla lakhe yilo lodwa eZimbabwe eselanelise ukukhipha umkhokheli walo esikhundleni saphila, okuyinto esiyehlule emabandleni aphikisayo. Uthi okwamanje umongameli Emmerson Mnangagwa usekubike kwacaca ukuthi uzabusa iminyaka elitshumi kuphela nxa ekhethiwe njengokutsho kwesisekelo sombuso. Uthe ibandla lakhe liyaziqhenya njalo ukuthi lanelise ukufaka besifazane abaningi ezikhundleni zobukhokheli. Enkulumeni yakhe, isiphathamandla sebandla le-MDCT Alliance umnumzana Douglas Monzora uthi ibandla lakhe lilamacebo amakhulu okuthuthukisa iZimbabwe nxa linganqoba ekhethweni oluzayo.
Sifuna ukwakha ilizwe, silondoloze isizotha senkokheli zomdabu, ziqinisekise njalo ukungasekeli hlangothi kwebutho, inhloli lamapholisa ukuze basebenze ngendlela ehloniphekayo. Sifuna njalo ukukhangela ezokuxhumana kweZimbabwe namanye amazwe.
Uthi bafuna ukwethula intuthuko yezomnotho ezofinyelela umuntu wonke weZimbabwe. Phansi kwahulumende webandla lakhe uthi abantu bonke bazathola amathuba afanayo benelise njalo ukudla ifa lelizwe labo. Wakamonzora uthi bafuna uZulu kube nguye othatha isinqumo kukho konke okwenziwa nguhulumende, kanti njalo uthi bazaqeda inkohlakalo baphucule inhlalo kaZulu ngendlela engazange ibonakale. Nelestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kuhlandla labancintisa kukhetho lokudinga umongameli namuhla silethulela umkhokheli welinye lamacele e-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Laloba abanye besithi uLesivindi, kulabanye abathi uMakhuphe ngumuntu othi engakholwa ulutho angaguquleki lula umkhumbulo wakhe. I-Studio 7 ixhumane lonkosikazi Khuphe lapho axoxe kabanzi ngohambo lwakhe kwezombusazwe kanye lobunzima asehlangane labo kuhambo lwakhe. UMakhuphe uzalelwe esibhedlela sempilo koBulawayo mhlaka 18 Lwezi ngomnyaka ka-1963 njalo ulabantwana ababili. Ngamazwi akhe uthi uhambo lwakhe kwezombangazwe uqale ukulukhuthalela ngomnyaka ka-1987 esebenza lomuyi umnumzana Morgan Tsvangirai bephansi kwenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU.
Ngazalwa mhlaka 18 November umnyaka ka-1963 empilo, esibhedlela sempilo esebhabhasele koBulawayo. Into engenza ukuthi ngiphatheke kakhulu ezintweni ezepolitiki ukuthi ngifuna ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe abe lempilo enhle. Ngifuna ukuthi wonke umuntu oZimbabwe abe lamathuba alingeneyo, kwenza ukuthi abantu babe lamathuba alingeneyo okuthola imisebenzi, amathuba aneleyo okuthi bayezibhedlela bayelathwa, amathuba aneleyo ukuthi behambe ezikolo bayefunda, amathuba aneleyo ukuthi babe lamanzi ahlanzekileyo.
uthi ufuqwayo kufisela uZulu weZimbabwe ukuthi abe lempilo enhle.
Ngizoqala ukuba active ngo-1987 ngiqala ukwenza izinto ze-trade union. Yesuku ze-TG Women's Advisory Council. Ngakhethwa ngaba ngu-Secretary General of Women's Advisory Council. Ngihlala ngitshela abantu ukuthi usenzenze lo former president ukuthi babusangela kweminyaka engu-26. Ngaqala ukusebenza la ngile minyaka engu-31. Yena ngu-Secretary General weZimbabwe Congress of Trade Unions, the main swing. Mina ngingu-Secretary owe-Women's Wing. So yikho lapho esisebenze khona saqala silwisana ngezinto zezisebenzi ukuthi sifuna ukuthi azisebenzi zisebenze kuhle, bebe nemisebenzi emihle, babe leholo elihle, ama-conditions abo abe mahle. Kodwa sithe sesibona ukuthi uhulumende kamgabe kakunanzeleli khona lokhu, kafuni ukulungisa izinto esikhuluma ngazo ukwenza ukuthi izisebenzi labo zibe lempilo ezinhle. Yikho lapho izesithi uyaqina sithi hhayi alingeni ngizame mzamo lanilike lifome i-political party, ngaba ngomunye walaba abantu abahamba bayakhuma i-political party ye-MDC. Angiyijoyinanga ukuthi abantu abaningi abakwazi bacumanga ukuthi ingxenye sayijoyina thina into esayifomayo i-MDC, ngokuthi i-ZCT uyaqinisisa abantu abangu-8 kabahambe beyefoma i-party. Ubaba uGibson Sibanda engu-president we-ZCT, Isaac Matongo wayengu-deputy, ubabusandra engu-secretary general, umzekelo wayengomunye u-secretary general, umakuwazo owayengweyini union ye-mind, ubaba uGibson Kire lo Pauline Mpariwa owayengu-chairperson we-Women's Advisory Council. Lani mina uthokozani kuphela engu-secretary o-Women's Advisory Council. Yithi abantu abangu-8 obathi sihambe siyefoma iparty. Sasesinxusa-ke bonke laba abanye libabona khathesi ukuthi babuye bazosijoyina. Saqala ngokwenza lokhana ukuthi ayi-working people's convention. Sasuka-ke sasesiya kukhongresi ka-2000 saze safika kulesi isiba esikiso sona khathesi.
UNkosikazi Khuphe uthi ubunzima obuphakathi kwezombusazwe benza omama bacine behlehlela emuva, ethi yikho osekwenze ukuthi omama bebe balutshwane kulaba ababhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka.
Into yabomama isilama-100 years ilizwe, kodwa khathi esinakhangela omama asikaholi ukujabula kakhulu. Mina bezama ungibhalela ukuthi ngabe ngupresident we-MDC. Ubusukhangela ama-female candidates khathi sabangenileyo, khangela khona kuzami ukuthi bafilde ama-candidates amangaki. Malutshwane ukhangele kwi-MDC Alliance, malutshwane ukhangele yonke ama-political party, malutshwane. Ngokuthi omama bathi nxa kuhlukuluza omama abanjengothokozani kuzo, mina-ke kuza kuhamba njani? So yikho ilizwe ezinye izinto ezinye omama begcine behlehlele emuva bese sabe ukuthi bangene ezitsheni zomba ngazo. Kodwa mina ngithi hayi sizakulwa size siyefike ekugcineni, asisoze sithedele emuva. Yikho ubona ukuthi mina bangalwisa kade bengafuna ukuthi ngibe ngupresident ngokuthi kuthiwa because ngumama, because uvele emathebeleni. Ngikwalile khona lokhu ngathi akuqalwa. Mina ngingumama ngizakhokhela, ngingumama ninjalo, mina ngizakhokhela ninjalo, ngingumuntu ovele emathebeleni.
Umnumzana Samukele Hadebe osebenze ehofisini kaMakhuphe ngesikhathi sohulumende womanyano umchaze njengomkhokheli olobuqotho.
Lo ngumuntu engingathi ungumkhokheli oqotho, ngumkhokheli olenjongo, olokuzimisela njalo okhutheleyo. Ngikukhuluma ngincike ngaphi lokho? Ngikhuluma ngemsebenzi kakhulu ayifeza ngeminyaka ekuhulumende engu-deputy prime minister. Ngamafitshane-ke ngingathi mina kuningi engingakutsho njengomuntu osebenze kakhulu eduzane lo-Dr. Khuphe. Ngiveza ubuntu bakhe, ukukhuthala kwakhe, ukuthanda kwakhe ilizwe leZimbabwe, lobuqotho njengomama olesihlelo, olozwelo, ofisa ukuthuthukisa isizwe sakhe labantu bakhe esiya phambili.
Ngomunye wabomama ababalelwa kulabo abasebenze bekhokhela ngobuqotho hathi kweleZimbabwe kuphela kodwa phakathi kwezwekazi lase-Afrika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe lweMelika. Umnumzana Mike Pompeo unobhala wohlangothi lweMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe ule-State Department uthi basebenza lo King Jong-un ukwenzela ukuthi engasalolongi izikhali zenyukliya. UPompeo uthi uKing Jong-un ukhanya izwisisa ukuthi kumele engasalolongi izikhali lezi. Ilizwe leMelika lithi liza kuma ukwethusela uKing Jong-un nxa engama ukulolonga izikhali zenyukliya. UPompeo uthi uKing Jong-un wayebona izikhali lezi njengendlela yokuzivikela, kodwa lokhu kusobala ukuthi sokuguqulwe lilizwe leMelika. Uthi sokukhanya ukuthi ilizwe leNorth Korea selikubona ukuthi ukulolonga izikhali lezi yikho okungenza ukuthi libhidlike hathi ukwethuselwa lilizwe leMelika. UPompeo uthi impilo yabo abantu beNorth Korea ilakho ukuguquka nxa ilizwe leli lingalandela okufiswa lilizwe leMelika labantu beNorth Korea. Uthi kuyenzakala ukuthi bangasebenza ndawonye leNorth Korea ilizwe leli lingama ukulolonga izikhali lezi. Kusenjalo uPompeo uthi kumele uKing Jong-un engancindezeli abantu beNorth Korea. Uthi lokhu kwabekwa sobala ngumnumzana Donald Trump emhlanganweni awenza lo King Jong-un eSingapore. Uphinde wathi izijeziso ezafakelwa ilizwe leli kasoze zesulwe nxa iNorth Korea ingazimiselanga ukumisa uhlelo lokulolonga izikhali zenuclear. Ugcizelele esithi bazathwalisa nzima ilizwe leli nxa lingafuni ukuguqula izenzo zalo. Lo bekungumbiko oveza imibono yelizwe leMelika.
Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Asegunyuliwe wonke amaqembu ezwekazi leAfrika kumncintiswano yeFIFA Soccer World Cup. Iningi beselikhangelele kuqembu leSenegal kodwa lalo liphelelwe ngumphako izolo. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leSenegal liphume kumncintiswano wezizwe zomhlaba ngendlela engajwayelekanga ngemva kokuba liphushe imidlalo yalo kusiba sikaGroup H lile miklomelo emine yokulinani elilingana leli leqembu leJapan. Lawa maqembu ahlohle aphinda ahlohlwa ngokulinganayo. Kodwa umehluko odale ukuba eleJapan lidlulele phambili ukuba eleSenegal libe labadlali abayisithupha abatshengiswe ikhasi lombala olithanga ukuthi eleJapan libe labadlali abane kuphela abatshengiswe ikhasi elifanayo ngabonompembe kumidlalo emithathu yezivaya. Iqembu leSenegal belizadlilela kusigaba esilandelayo esoncintiswano aluba libe ngutshikilo bhanqa leColombia kodwa lusukela selinqotshwa nge-1 kanya kwathi eleJapan lalo latshaywa nge-1 kanya ngelePoland. Limpumela ichele Colombia kuyilo elihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo yesithupha kuthi eleJapan leleSenegal elingene ngemiklomelo omabili yelemiklomelo emine iqembu ngalinye. Kwathi eleJapan laselidlulela phambili ngemva kokukhangelwa ukuba yiliphi eselijeziswe kaningi ngabonompembe. Limpumela itsho ukuba izwekazi laseAfrika lisela qembu elisele kulomncintiswano oqhutshelwa elizweni laseRussia njalo landela limidlalo kumabonakude usibonakaliso Ndlovu. Uthi ukusekela amaqembu aphuma kuzwekazi laseAfrika kuyadanisa kakhulu, kungcono nje ukubukela umuntu engela qembu akhangelele ukuba linganqoba.
I-World Cup play kumele ubukele kodwa ungasupporti kakhulu ngoba isizwe sibuhlungu kunje. So iSenegal isiphumile not because badlale kubi but nxa yokuthi kuthiwe bala ama-yellow cards amaningi kule yinye i-team, kanti indaba kungatshongo ukuthi laba abadrawileyo abatied bengadlali enye i-match. Sibone ukuthi kuyezalwa nkomoni not ukuthi i-team iphume nxa yokuthi kuthiwa ila ama-yellow cards amaningi kudlule yinye.
Amanye amaqembu afinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano wezwe zomhlaba ngabalisa ele Uruguay lele Russia aphumelele kusibaya sikaGroup A, ele Spain lele Portugal aphumelele kusibaya sikaGroup B, kusibaya sikaGroup C kunqobele France lele Denmark, kuGroup D kuphumelele iCroatia le Argentina, iqembu leBrazil lele Switzerland aphumelele kusibaya sikaGroup E, ukuthi kusibaya sikaGroup F kuphumelele iqembu leSweden lele Mexico, ikanti kuGroup G kuphumelele iqembu leEngland kanye leLaseBelgium. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Inzwisa kuphela yengoma kaFita Sisfanda lithiye indlebe kundaba zakusihlwa ngo-7:30. Sizabalayeke umhlabeleli uFita Sisfanda kuhlelo Woza Friday. Ukuziphetha sikhangele ebezihamba phambili. iziphathamandla ezilimalele kusehlakalo sebhomba elibulale abantu ababili emhlanganweni weZANU-PF. Ezibalisa uKembo Mohati lo Opam Chinguri valaliswe esibhedlela kwele South Africa. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa. Olivalelisayo nguNtungamilinkoma. Lichone kuhle.